Uhulumende sifuna athatha amanyathelo okubuyisela phansi intengo yezinto zonke kunye lezemfundo. Ngokuba kashiyo yodwa imfundo edula elizweni, kudula isinkwa, kudula yonke into lokufona khona. Umuntu akuselula ukuthi afone. Kodwa ke ezemfundo zimbi kakhulu ngoba nxa ngabe kudula kunje abantwana abaningi abasoze babuyele esikolo, ikakhulu laba abahamba besiya ema-boarding school abathathwa ngamabhasi. Amabhasi kaamthatha umntwana ongabhadalanga ngendlela efaneleyo. Bayasala ke emuva bengasafundi futhi bengasafinyeleli ezifundweni eziphezulu, okuya kwandisa ubuyanga, kwandise usizi phakathi kwelizwe. Kanti okunye esikukhangeleyo yikuthi nxa imfundo isidula kangaka, kusho ukuthi abantu abangazange baye esikolo bazakwanda elizweni, kube sekuvimbela lokho okufunwa ngumhlaba wonke ukuthi wonke umntwana abe ngongenileyo esikolo wathutsha.
Lithi lina uhulumende kumele angenele ehlise intengo elikufunayo lapha, singathi ngama price controls.
Hayi, kasifuni ama price control. Into esiyikhangelayo uhulumende kule ndlela eziningi angangenela ngazo kule nto leyo kuthiwa yi-subsidy. Angasusa ama-subsidies masinyane lokho kuyikuncedisa isikolo ezi-private ezizimeleyo lezikahulumende. Nxa engasazincedisi kwenza ukuthi i-school fees siphangise ukukhwela sisiya phezulu. Ngakho ungananzelela ukuthi nxa kuyi-private school uhulumende angazathi ngiyabhadala amatitshala, ngizabhadala lokuthi lokuthi lokuthi, kwenza ukuthi bagcine i-school fees sabo siphansi. Kwezakhe uhulumende izikolo nakwenze kanjalo, angabuyeli emuva athi into yonke zenzeleni yena goqa izandla, kwenza i-school fees sikhwele siye phezulu. Kanti vele thina njengenhlanganiso kasikukhuthazi nakancane ukuthi kwenziwe ama-price control. Kuyabulala ilizwe, kuyabulala i-economy, kuyabulala ezomnotho. Sithi kakube lama-policies, akube lendlela yokubusa enhle eqondileyo eyenza kube lula ukuthi abamabhizinisi nisi bathengise ngentengo elingeneyo eyamukelekile kuZulu. Sibuye sithi thina kwabamabhizinisi kabangakhwezi ngokungafanelanga, kodwa kasisho ukuthi kabangenzi iprofit. Sifuna benze iprofit, sifuna baqhathe abantu, sifuna bakhule, sifuna babe ngabantu abakhulu kakhulu, kodwa sithi abakwenze behlonipha amalungelo abantu abathengi.
Nge ngaxoxa lomkhula wami izolo vela eMessina kwele South Africa ukuyathengela abantwa bakhe abase primary ingwalo zokubhalela kanye lamapensele sibisawo ngoba ekhaya ayadula. Uthini ngalokho?
Ye, ukhuluma iqiniso. Akulanto ethengekayo elizweni leli ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Ibhuku lesikole le-primary, ipensel, i-ball point, kakukho nje ongakuthenga kalulu ungabali nje i-school fees. Yikho sithi thina phecelezi the cost of education, intengo yemfundo yona ngokwayo ikhwele ngendlela enkulu kakhulu. Uhlanganisa i-school fees ukukhwela kwaso sesiphindi mhlambe kahlanu kusiya phezulu, uhlanganise ukudila kwezinto zokusebenzisa, kube sekusiba nzima ukuthi abantu bafunde. Bahamba bengelawo amabhuku eneleyo, bahamba bengela ama-uniform eneleyo, bahamba bengela ama-pencil ama-ball point eneleyo, bahamba bengela zinto zokufunda ezeneleyo. Kanti lama-teachers ayaziswela izinto ezeneleyo ukuthi bafundise. Intengo yezinto kuleli lizwe isiphuma endleleni kakhulu kakhulu, idinga amanyathela aphangisayo awokulungisa lo monakalo. Kodwa njengoba ngike ngasho, asivumelani ne-price control. Ayisiyo indlela yokwenza. Indlela yokwenza yokubusa kahle, yokuxoxisana ukuze izinto zibe ngezithengekayo.